Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 12 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abangamatyumi phose amabili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kuyatshengisa ubala umumo okhona eZimbabwe ukuthi amalungelo abantu awahlonitshwa.
Kulandela ukuchothozwa kwawo nguZulu, amapolisa athi aphambanisile kakhulu ngokubopha owesifazana labantu abakhe ababili abancane.
Mbona i-defense team ka-Trump ilomqanso.
Amagqwetha kamnumzana Donald Trump azaqala namuhla ukumvikela kucala lokuphehla udlakela aletheswayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,949. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu phose amane 1,382. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96,845. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 107 million njalo wabulala abangu 2.3 million, ngokutsho kweJohns Hopkins University. Kulandela ukusolwa kwawo nguZulu, amapolisa athi aphambanisile kakhulu ngokubopha owesifazana weHarare labantu abakhe ababili abancane ababonakale kumfanekiso osabalale enkundleni zokuxhumana. Owesifazana lo ubevalelwe enkambeni ye-Rhodesville eHarare labantu abakhe abangaba bengamawele njalo abangaba beleminyaka emithathu kusiya kwemine. Umthetho uyakwala ukubotshwa kwabantwana. Ngokuvela komfanekiso wabo abalwela amalungelo oluntu loZulu jikelele bachothoze kakhulu amapolisa, okwenze isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi wethula umbiko esithi iphutha elinje kalisoze liphinde lenzeke. Uthe sebeluphenya loludaba njalo wathi amapolisa ayawahlonipha amalungelo oluntu lawabantwana. Ukuhlaziya loludaba sixoxele gqwetha umnumzana Kulahove.
Lo mfanekiso uncedile ukusipha umbono kulokho okwenzakala phakathi kwamapolisa labantu abasolelwa ukuthi benze amacala kanye lezibotshwa zeZimbabwe. Kukaningi kusiba lezikhalazo ukuthi amapolisa eZimbabwe uma esenza umsebenzi wawo ayephula imithetho njalo ayahlukumeza abantu abasolelwa ukuthi bephule umthetho. Ngakho ke leyi kuba ngeyinye yemizekeliso ekhona elizweni lethu. Njalo ngiyathemba mina ukuthi uma kungabanga lokuthi umfanekiso lowo uthunyelwane kubo WhatsApp la kubo Facebook la kubo Twitter bekungeke kwaba into yalutho ukuthi abantwana labo babili babanjiwe belonina umbele sihlobo sabo. Ndizothola ukuthi ngathesi ngesikhathi se-COVID indaba zokuthi abantu abagqoke ama-mask, indaba zokuthi abantu abalangcwadi zokuhambisa, kungani kunike amapholisa entshukuntshu yokuthi behlukumeze abantu bephule imithetho ngamandla, especially imithetho yabathi ngama-human rights. Ngoba uyala njengoba betshilo ku-statement sabo ukuthi abantwana bebanjwe kanye lo muntu oselelwa ukuthi uyenze icala. Ngakho ke into edifanele yenzeke ukuthi uma befuna ukumbamba umuntu kumaseli umbe ezitokisini bekumele bedinge umuntu ongabuya ezogcina abantwana bengekho labo esitokisini, ngoba kade uma sebebafake esitokisini sekungathi labo abantwana bayaswelelwa icala kanti bona bengazilutho.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi ukubotshwa kwabantwana laba kube liphutha, njalo okuliqiniso ukuthi njengamapholisa bayawahlonipha amalungelo oluntu njalo bayawahlonipha amalungelo abantwana. Ungathini ngalokho?
Amazwi esikhulumi uNyathi kanye lamazwi eminister yeHome Affairs eyiyo ebheke ukusebenza kwamapholisa izikhathi eziningi avame ukuba ngamazwi aqondileyo, kuba ngamazwi athi hayi thina siyahlonipha umthetho, siyahlonipha amalungelo abantu, siyahlonipha even isisekelo selizwe esithi iConstitution. Kodwa uhlupho ukuthi izenzo zawo amapholisa zikhuluma ngendlela ephezulu kwamazwi lawo amahle abawakhulumayo. Lowo mfanekiso ngomunye wezenzo eziningi abantu beZimbabwe bakhala ngazo. Sikhuluma ngokukhohlakala, i-corruption, sikhuluma ngokuthi wona amapholisa kwenye isikhathi yiwo aphambili ekuphenyeni umthetho. Kodwa nsuku le mini asiboni kukhona okwenziwayo ukuthi mbe amapholisa aphambanisayo ebotshwe loba exotshwe umsebenzi.
UMnumzana Kuda uve ligqwetha. Sixoxele linye njalo igqwetha uMnumzana Dumisani Dube.
Kuyatshengisa ubala umumo okhona eZimbabwe ukuthi amalungelo abantu awahlonitshwa. Abantu fanele bevikela ukudla nguzika ukuphambaniseka kwamalungelo abantu, ikakhulu amalungelo abantwana. Ngithingisa kule nto kuthiwa i-criminal division ukuthi abantwana abaphi abahanjiswa emthethwandaba njalo bavalele emthethwandaba. Kodwa khanya into elokhu iqhubekela kakhulu eZimbabwe phambili. Ungakhumbula ukuthi last week kulo ntombazana kade valele futhi eChinoyi ngokuthi uphambanise imithetho COVID akadele 16 years ucine phuma sekhitshwe court. So kuyatshengisa ukubana kubana amalungelo abantu awahlonitshwa, ikakhulu abantwana. Kufanele amapholisa abanayo bavikela ukuphambaniseka kwamalungelo abantwana, kodwa sibona kuyibo baqhwele phambili ngodlame baphambanisa izinto. Okwesibili, maybe singabatshela ihlombe ukuthi for the first time bavuma umuntu baphambanisile, but kufanele kube into ephelayo. Njengoba umuntu emthethweni elingana, kufanele sibone wena lawa mapholisa maybe lo officer in charge ovumile ukuthi abantwana labo befake ekhejini kumbe sibayeni, kufanele simbone echajwa ehanjiswa emthethweni dlawo. Sivumele umthetho wenze lokho ufanele kuyenzakale ebantwini bonke.
UMnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Lanxa ibandla leMDC liyingxenye yenkulumo ezenziwa ngamabandla aphikisayo amancane leZANU-PF phansi kwePollard, ibandla leli lithi umkhokheli walo omutsha uMnumzana Douglas Monzora kasoze aphatheke emhlanganweni wePollard oza kwenziwa namuhla. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umhlangano lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kodwa akatshongo injongo yawo. IMDC yayiphatheka kuPollard isakhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi basazohlala phansi bakhulumisane ukuthi njengebandla bami ngapi kutaba lwePollard njengoba sebe lomkholi omutsha.
IPollard njengokuyazi kwethu sonke lidale labantu abancintisa kukhetho olwadlulayo ukuthi babe ngomongameli welizwe. Njalo thina ke njengebandla leMDCT okwamanje sesikhokhelwa ngubaba ongazange ancintise njengomongameli kukhetho olwedluleyo, ubaba uDouglas Monzoro. Kanti njalo silalo elinye ilunga lomhlangano weMDCT elingumama uThokozani Khuphe elancintisayo njengomkhokheli welizwe leZimbabwe ngokuswelakala kwenhlanhla ke kasaphumelelanga. Ngakho ke udaba lwePollard kusaludaba okumele iphathi iluhlaziye iluhluze ibone ukuthi izaluphatha ngayiphi indlela. Ekwenzekeleni kwalokho ke kumele umama uKhuphe abe ngumuntu okhona ngoba uyaphatheka kulolo daba. Kanti njalo kumele ingatsha zonke zebandla ziluhlaziye kabanzi ukuze zilethe umkhombandlela ozaletha ukuthi siqhubeka kanjani ngalolu daba.
Kunkulumo elithi kumele zigoqele umuntu wonke lifuna kukhulunywe ngani kahle kahle?
Ngivumele ukuthi ngingayibambi ngekhanda mphephethwa ngoba ibandla likhethe iqula eliza kukhokhela kulezo ngxoxo lilimelele. Ngakho okunengi kuza kumunyathwa lugwalo oluza kuphathwa yilabo abazabe besimelele njenge-MDCT. Kodwa engingakutsho ngikuveze ukuthi njengebandla le-MDCT esikukhangeleleyo ukuthi abantwana bonke beZimbabwe ngokuchiyana kwabo ngobunengi bethu kumele sihlale phansi sifake amakhanda ndawonye ukuze silethe izixazululo kumbe impendulo kubo bonke ubunzima esikhangelane labo, kungaba kwezepolitiki, kungaba kwezemkhonomi, kungaba kwezendlela esihlalisana ngayo kumbe esihleli ngayo njengabantu. Kumele sibambisane ukuze sithole impilo engcono kulale esiyiphilayo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Inyathelo likahulumende lokuhlela ukuthi imigwaqo yakuleli yonakale okwedlulise amalawulo i-state of disaster ngesiNgisi selamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye belincoma kodwa abanye besithi bazayicela isivuthiwe ngoba uhulumende engohlala engafezi izithembiso zakhe. Isinqumo sikahulumende lesi sitsho ukuthi kumele adinge imali ngesiphangiphangi alungise imigwaqo yona egejwe lizulu njalo lakhukhula amabholoho. Amanye amagodi asemigwaqweni abikwa ebangele ingozi ezibulalise abanengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda.
Ngempela ivele iState of Disaster, impilo zabantu ziyachabalala emgwaqweni, amabridge ayawa ayahobokela. Ngikhuluma kanje nje emgwaqweni wekezi izolo kube lengozi ebuhlungu kakhulu ebangelwa ngeyokuthi umgwaqo ufile, izimota zehle kuphambana zachayana kwafa abantu. So kuyinto kwenzakala nsuku zonke nje emigwaqweni eshiyeneyo kuzibangelwa ukuthi imigwaqo ifile, uhulumende ubengaqakathekisi ukulungiswa kwemigwaqo kumbe esingakuthi infrastructural development okweminyaka eminingi kakhulu. Ikakhulu futhi ngangapha kwelemandebeleni khona bekuwesi ngoba besivele sile minyaka eminingi singela hulumende, uhulumende engasinaki engela ndaba lathi.
Abanye bathi umphathi ntambo osandakhethwa owe-transport umnumzana Felix Mona kukhanya ewazi umsebenzi ngoba nguye ongaba ephume lalesi sinqumo sokubana imigwaqo ilungisiswe. Ungathini wena ngalokho?
asifuni ukucabangela ukuthi umnumzana uFelix Mona ufike ehofisini izolo namhlanje sephumele lesi sinqumo. Ngithanda ukwenza into ethiwa speculation. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uhulumende jikelele iminister ye local government uJulai Moyo la ubevele kwazi ngoba eminingi imigwaqo leyi eminye ingaphansi kogatsha lwakhe ezwe local government ukhangelwe ngokubusa kwezabelo ama local authorities angapha ayehluleka ukulungisa imigwaqo angaphansi kogatsha lwakhe la engabe engomunye obelesandla kulokho
khona ubona kuzayenzakala na ukubana imigwaqo ilungisiswe kuhle kungela inkohlakalo
asazi ke lapho ngoba kahle kahle eZimbabwe icorruption isiphakathi komkantsho we ukucabanga kwabantu lama institutions ethu lama systems ethu ambona ukuthi kuzaswelakala ukuthi kube khona ubungilimbani obungaba khona lapha lalaphiyana kodwa ke kasilinde sibone ukuthi kuzahamba njani into eqhakathekileyo ukuthi njengoba kwenziwe ideclaration ye state of disaster lokhu kutsho ukuthi laloba ngubani owanelise ukuphatheka kakhulu inhlanganiso zizimele ama NGOs ibusiness ukuthi kule state of disaster kutsho ukuthi uhulumende uyavuma ukuthi laye udinga uncedo lokuthi kulungiswe imigwaqo
umnumzana Angliston Spanta uhlaziya ezombusazwe Inkampani yeZesa Holdings ithi amagesi asephungukile elizweni kulandela ukutsha kwengxenye yesitishi seWange Power Station kuThange njalo ixwayisa umphakathi ukuthi awalondoloze. Kumbiko ewethu le izolo inkampani le ithe amagesi ehle ngama megawatts angamakhulu amathathu kulandela lesi sehlakalo. Izesa ithe umlilo lo olumathe kusigaba sika unit 1 uchise intambo zamagesi lokunye okumqoka lanxa nje yenelise ukuhlenga okunye. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC Alliance.
Ukutsha kwamagetsi eWanki kungabisela izwe emuva ngoba uyakunanzelela ukuthi even angakaki amagetsi vele abeshoda kukhanyelela ukuthi mhlawumbe kusalungiswa kuwokhayipha amagetsi engezelelwe. Esikunanzelelayo futhi njalo yikuthi kube lobuchapha obukhulu kuyasidanisa thina singabantu belizwe uze kuthiwa idizili ichithekile kwaze kwabamba lo mnumatho ukuthi abasebenza kuleyo ndawo bekumele bahle bakunanzelele masinyane. Amagesi azasihlupha sibili kuze kulungiswe ngaleso sikhathi kuzathatha isikhathi.
Kungcono yini kumbe osomabhizimusi labanye lokhu kubaphethe kubi ukusilela kwamagesi?
Okwamagesi wona ngokwawo besiwabona kodwa sesilohlupho lokuthi kulabantu abatshontsha iy'ncingo zamagesi lekwesithi ikopa. Abantu labo bantshontshe kakhulu kulesi sikhathi iposo ilizwe lonke kodwa okusidanisayo yikuthi lapho ezithengiswa khona bathatha amandla kwalaba abasikhokhelayo yibo abanikazi bamakhampani abathenga lawo makhopha ayeletha imali eningi e-South Africa ngoba uyananzelela ukuthi amarule ihambe igcwele amakhopha wona lawo esiye South Africa zibuze ukuthi bona bathenga leyo khopha isuka ngayo kulapho kufanele ukuthi ikhopha leyana bangayithatha iyemelelwa khona baboshwe. Manje inkinga nje hayi bazihambela nje santando labo banikazi labo bathengi kodwa bayaziwa phela abanikazi bakho ungananzelela futhi koBulawayo lapha sibe le problem yamanzi. Amanzi njani izulu lisina kangaka umuntu uyazibuza ukuthi amanzi azashoda njani amadamu ayachitheka kunjani. Kuzunanzelela ukuthi hayi amagesi ayiwo apompa amanzi iy'ncingo zijontshwa nje vele abantu bekhangele.
Umnumzana Albert Mhlanga ngosomabhizimusi. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umeli wenotoni edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa obotshwe izolo esetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus uzamiswa enkantolo namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi obengumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane weCoronavirus umnumzana Douglas Nyikayarampa uzabekwa eHeroes Acre kusasa. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 omuhle sizwe sikamthwakazi omuhle ngezindawo ngezindawo ngibingelele kuzonke izindawo enkalweni zemhlaba esigcwele khona sonke singabantu baseZimbabwe kakhulu abasakazi bethu basiphathele inhlelo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu basiphathele inhlelo ezindle kangaka kuzethele indawo zakithi zasekhaya. Ngithi hayi siyabona madoda isimo sasekhaya impilo esikiyo ukuthi izaphela kwenzenjani madoda, hayi asilweni layo, asilweni layo zihlobo zami. Ngithi nje ngizathanda ukuphawulela phana kule ndoda engizwe namhlanje sithi yona ile complain mhlawumbe kulezi ndaba ezasekhaya kuthiwa kufundwa ilanguage A1. Mina ke ngibona ngathi kufanele ukuthi lati sithuthukene njengamanye amazwe kumbe njengomzansi sihlala kiwo lawo. Siyabona ukuthi uma ufuna ukungena esuthwini kumbe esiZulu kumbe esiXhoseni kumbe esiTswaneni kumbe esiHanganeni ungena kuleso stitch uvule kuleyo ndawo. So lati ufanele silwele ukuthi le freedom nale njalo, but singalweli ukuthi mhlambe abasakaza amalanguage wonke. Vele angeke amalanguage wonke esakazwe esitishini esi-1, ngake sizwane ngoba phela kuyasakazwa 5 minutes 5 minutes. Yiyo indlela engibona ngayo sihlobo zami. Ngisithi lami ngilombuzo ngalo baba kuthiwa ngugawu lokatena vele uhlala kuliphi lizwe maye lokuhlala ehleke into zirights right ekhaya nohlupheka kanje kumbe nule lakhe lizwe yedwa khona le. Hayi sihlobo zami ngeke ngibe umuntu kakhulu, ngiyabonga mvuliso wonke umthwakazi omuhle. Ngithi siphilane madoda, philane sihlobo, silweni impilo ezizadlula kiyo. Ngiyabonga mina ngijahala lapha lecholocho esigabeni sasenanda esizweni sakonkomo. Ngiyabonga komayeza, uNkulunkulu agcine liphephile. Amen.
Basakazi baka Studio 7, igama lami ngumeli Qiniso Ncube, ngilapha eGwanda North esigabeni senqameni. Siyalibonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusilethela izindaba eziqondana leZimbabwe. Siyabonga kakhulu. Indaba engithintayo mina yile indaba ethintwe ngubaba SK Moyo, umgcini sihlalo weZMPF, okhuluma ngokuthi kulokusolwa isola abantu osomabhizinisi ukuthi abathembeki bakhweza intengo njengokuthanda kwabo. Kungabe kunjalo sibili, kodwa izinto zonakala phezulu nakhona ngale ngaphezulu. Kulokunye kukhulune ngokungahambi kuhle. Okungaba kuhle ukuthi ke sizwe bona njengabakhokheli besola besolana bona bodwa, kambe kusho ukuthi bona bathembekile yini, benza kuhle yini. Akula organization engaswela umuntu oyedwa osolekayo. Ake sibezwe besolana bona bodwa, bangasoli osomabhizinisi, kabasolane bona bodwa. Kuze udaba lwe-vaccination lekukhulunywa ngayo, okwenza ukuthi abantu banganabala kuqiniso lokuthi i-vaccination leyi ingeyeqiniso yini, izasiza abantu yini. Yikuthi kuvele kukhona ukungathembeki elizweni. Akula muntu othemba omunye umuntu, abantu abasathembeki, le ngatsha zikahulumende kazisathembeki. Yikho abantu abasela kuqiniso ukuthi into le izobasiza yini kumbe izobabulala. Otherwise nxa iyinto ezobasiza, uhulumende lomlando omkhulu ukuthi asize abantu, ancedise abantu, abhatalele abantu. Abantu balohlupho lokusweleka kokudla, balohlupho lokudinga izinto zokubaphilisa. Bazayithatha ngaphi imali yokuthi babuye bathenge futhi i-vaccination leyo? Imali yakhona izavela ngaphi?
Salubonani, mthokazi omuhle, elinjani lapho elikhona kundawana zonke la elizama khona impilo engcono, elizama khona impilo engcono ezihlobo zami. Mina igama ngangustanley isibongo ngoduke ekhanga sekhezi, kodwa kwamanje ngisegoli. Engizwa zihlobo zami alo msebenzi oyenziwa izanu ekhaya ngabe siyisizwe semathebelelendi siyahlangana sizandla sibumbe mhlawumbe into ezosincedisa singemathebelelendi ke sithi kuphuma kancane ezintweni zezanu ngoba uma ngithi ngiyakhangela kahle ngalokhu okwenzeka ekhaya abantu bamathebelelendi alinasabelo nesincanyana okwenza ngitsho njalo kushone umuntu wesindebeleni kweminye imisebenzi emikhulu yezimpathamandla zelizwe endaweni yokuthi njengesikhulumi sesingundlovu sijile ukuthi ngabe kuye kwabhekwa futhi ngasoluhlwini lwabantu bamathebelelendi ukurecover ukureplace umuntu wasemathebelelendi endaweni kashaba laphaya kodwa kuye kwalandwa elinye isela kwalandwa omunye umbulali esinye isikhohlakali ukuthi sizohlala senze ubukhohlakali baso ngamandla kutsho khona lokhana kuyinkomba zokuthi siyisizwe semathebelelendi angeke safa savusa ikhanda njalo ngezinye zezinto endlela ngizitshela abantu bemathebelelendi ukuthi ake sithini siyisizwe sikamthwakazi sikuphume nini la esingamukeleki khona asamukelekanga thina singabantu bemathebelelendi embusweni ophethe eZimbabwe njengamanje nali isela elingumnangakho isela lesela lehlale lesela noma yinini futhi bengingajabula kakhulu ma kungenzeka ukuthi imeseji yami ifike kwezinye zalezi zinkohlakale zikwazi ukudlulisa lo mlayezo ukuthi sithi singasizwe sikamthwakazi sicela ukuthi bake bafunde ukusihlonipha angeke sithi thina silwa nomkhuhlane ofana nalokhu ubhebhetheka njengathi uhlupheka kwelizwe leZimbabwe kube kukhona umuntu oyimplimenta umthetho iqede yena angawuncedi engawusebenzisi kanti kutshona ukuba umongameli akusho kukhombi na ukuthi kufanele ukuthi wena ube i-role model yabantu abaphetheyo
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-World Health Organization ithi ijekiseni ye-AstraZeneca kumele isetshenziswe lasemazweni afana le-South Africa lapho kulomkhakha we-coronavirus omutsha. Elenyu Zealand selethe seyisijeziso iziphathamandla zebutho lakwele Myanmar elisanda kugenqula uhulumende okhethwe nguZulu. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abachuchisi bebandla lamademokrasi bagqibe ukuhlela icala lokuphehla umvukela abalethesa umnumzana Donald Trump izolo. Ukuthoniswa kwecala leli kuyaphambili namuhla ingqobe isikumagqwetha kaTrump ukuthi amvikele ukuze engadliwa licala. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Okwakathesi esikubonileyo sibona ngathiwa ama-Democrats have managed ukuchasisa lokutshengisa abantu ukuthi ilizwe leli eleAmerika belisiza ba lo dictator ngathiwa izinto lezi zaphumelela. So sibona ukuthi hayi bayenza umsebenzi wabo bachaya into ehambayo.
Nxa sikhangela indlela abatshutshisi bamademokrats ababeke ngayo udaba lwabo, ubona amagqwetha kaTrump eluphatha njani lolu daba?
Sizabona ukuthi baza iveza njani le ndaba besithi vele kwakuhamba njani and why umongameli welizwe uTrump engavimbezelanga abantu labo ukuthi bengayenzi into ezinjalo to be very violent nearly to the point of creating mass execution. So mina mbona defense team kaTrump ilomqanso.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe.
ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamajumi phose amabili 18 ngomkhuhlane we-coronavirus yeZimbabwe izolo. Ngemva kokucotozwa nguZulu, amapholisa athi aphambanisile ngokubopha owesifazana labantwabakhe abancane ababili. Amagqwetha kaMnumzana Donald Trump azaqala namuhla ukumvikela kucala lokuphehla umvukela alethiswayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.